Bayakhala abantu laba abathi kwesinye isikhathi babhekana lenkafula kufa ethwalwa ngabadubula kumbe abathiya inyamazana zendle okungekho emthethweni. Omunye wabakhalayo ngumnumzana Amos Gwema osebenza kuhlangothi lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority.
Most of them, they will die after retirement because of stress.
Inengi lethu liyafa ngemva kokushiya umsebenzi ngesizathu sokuthi bayabe bephazamisekile ngokuswela izinto ezidingakalayo empilweni yomuntu, okufana lezindlu, ukukhokhela abantwana ezikolweni lokudla. Ngakho sikhalaza kuhulumende nenhlanganiso ezinye ukuthi zikhangelisise impilo yebutho leli.
Unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu odabuka eMabale uthi wakhetha ukwenza lo msebenzi ngomnyaka ka-2015 ngemva kokubulawa kweganyana esigabeni sakhe. Uthi induna yalumango uNelukhoba yabiza umhlangano wokumanyana labeZimparks le-Painted Dog Conservation, kwaphunywa ijumo kukhitshwa imijibila eyayisiqede inyamazana eziningi emngceleni weWange National Park.
So ekuhambeni lapha yebo kubuhlungu ngoba iganga lethu leli njengoba lisazi lilendlovu, kwesinye isikhathi liyagijima sibili, omunye azalimale libalekela indlovu.
Umnumzana Fanuel Ncube odabuka emangweni weDobota uthi wakhetha ukwelusa inyamazana zendle ngemva kokunanzelela izinga ezibulawa ngalo.
Laba abanye abathiyayo abalezingodi eziyabe zikhitshiwe, sekulenzondano phakathi lathi esisebenzayo abangazwisiyo uhlelo, ngoba sebepromisa ukuthi bengasitshaya nxa bethole iy'ngoda zabo zikhitshiwe.
Umnumzana Ronnie Sibanda usomlomo wenhlanganiso ye-Painted Dog Conservation uthi unzima lomsebenzi.
Okokuqala, sikhuluma ngomuntu ongena egangeni okulenyamazana eziyingozi, ehamba ngenyawo, ehamba elandela lapho kunjani okulamahwaya. Zona inyamazana ngokwazo ziyingozi kini, izilwane, indlovu, abanye bayafakele besemsebenzini.
Banda uthi kusukela eminyakeni embalwa edluleyo sebethungathe bathola imijibila edlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu, okuyikho osekusindise inyamazana zendle eziningi ezifana lamaganyana. Abenhlanganiso ye-Rewild babika ukuba kumnyaka ophelileyo kwafa abalikhulu lengxenye 150 abane babo bengabeZimbabwe. Bengeze njalo ukuba kusukela ngomnyaka ka-2006 sekufe abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1600 emhlabeni wonke jikelele, ikakhulu kweleKhongo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.